Toku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtoazo mwuhle, tia lamuke la kumisakazo wa Studio 7, lamplante ngolesibili, taka 19 lwezi 2018, hika malame ngukipstuwe. Enda beneze tu lamplante, haba masonto okolo lwezi Kristu bati, balomlandu omkulu, haba ngawudala, yulu mseni utaba lomkukazwe wekukura hondi.
Mtoe kala tegileyo, mwutu kwazi ubitumiso, mwubitumiso limu mwuti.
Kule jaha elaganyulwa inyoka eselile lamalanga ayisithupha ifele emgodini.
Bangena ngasemgodini ngelanga basebebonaze ukuthi kule inyoka phakathi bathatha amanzi babilisa bathela bathiya iviki lonke. Futhi basebebuya kwesibini sebeqansi mhlawumbe inyoka siyafa. Bangena bathi wangena omunye waphuma wathi kayiboni walandela omunye. So lowo kugcina nalowo ngiyomshona phakathi wangena-ke sephethe umkhonto bakuzwa sekgomela phakathi.
Abalandeli bomsakazi weStudio 7 bakhuluma ababhekane lapho.
Athisa abantu bayalumisebela ukulima lokunye kodwa hheyi kunzima izulu langikhona kukhanya ukuthi ikhona yini kumbeka likho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abamasonto okholo lwesiKristu bathi balomlando omkhulu abangudlala emizameni yokulungisisa udaba lwekhukhurawundi kanye nenkokheli yosiko. Amazulu aza ngesikhathi iCommission ekhangelane lokukhumisana umlota isithi isiqalisile ukubhada lolu daba lwekhukhurawundi njalo ithi isiza kuthekelela abantu abaphathwa kubi ilumbuqazwe. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso yeChristian Alliance umfundisi uSenisibanda.
Ngibona ngani lokhu kuqakathekile loba ngathi vele bona sebephuzile ngenxa yokuthi indaba nje indaba ibilokhu ikhulunywa ngayo njalo siyakwazi ukuthi thina isikhathi sabo sesingani sesidliwe ngumangoya ngenxa yokuthi likhomishini ngibona ngani ngathi ngaphambanisanga engxenye ngabe sisalelwe iminyaka emihlanu ukuze yenze umsebenzi. Kodwa siyakwazi ukuthi umsebenzi omkhulu njalo lomsebenzi uqhakathekile elizweni lethu leZimbabwe ukwenzela ukuthi kutholakale indlela yokuthi abantu besigabeni sangathi emathebeleleni laseyentabazwe bathole indlela yokuthi kuvaleke isimo lesi senzakalayo esombhuqazwe lokuthi bakwanise ukuqhubekela phambili ngempilo zabo.
Bakhona abantu besishoneni mfundisi abathi nxa kukhulunywa ngodaba lwegugurawundi lolo bathukuthele kumbe babuyele emuva ngoba kwesinye isikhathi abanye abantu abayisindebeleni nxa bekhuluma ngalolu daba bathi kwakungabantu besishoneni bebulala abantu besindebeleni. Kambe kumele sikukhangele ngaleyo ndlela yini kumbe kumele kukhangelwe njengokuthi ukuthi laba kwakungabantu abalutshwana kwakungumgabe labantu bakhe kuzanu PF abalutshwana abahamba bayahlasela emathebeleleni.
Ngibona ngani yikho kudingakala ukuthi lolu hlelo lube khona ngoba nxa i-National Peace and Reconciliation Commission izangena ebantwini iyezizwela ukuthi abantu bathini bathi kwenzakalani. Ngibona ngani yikho kuzanceda ukuthi kathi vele lolu daba lwaluvelela ngaphi lusiya ngaphi. Singeke thina saphendulela abantu kodwa niyakhola ukuthi nalabo abangazwisisiyo ukuthi kwahamba njani. Nxa lindaba izafaka egcekeni kuchasiswe kuzwakale ebantwini abaningi ababa yingxenye yalokhu kumbe engathi abasala belinyazwe yilesi sehlakalo balahlekelwa zimbuli zabo. Azachasisa ukuthi kanti vele ngobani ababebuye khonapho lapho ababekhona babethi baphunywe ngubani. Ikanti njalo hantshi i-commission isuke ebantwini izakuya nakubantu labo abazaqanjwa ngabantu njengendlela le sibone kusenzakala kule-commission kaMogland ukuthi kuyadinga inxazombili ukuze kuzwakale ukuthi kanti vele iqiniso lingaphi. Ngoba enye into eqakathekileyo
ukuthi kwaziwe iqiniso ngoba iqiniso lingumuthi.
Libona ngani umlando bani elilawo kulolu daba njalo elingawudlala ekulungiseni lolu daba?
Kuyadingakala ukuthi kube lohlelo oluzaba khona iNPRC ibuya ibe khona iNPRC ingasekho. Lolu hlelo ke siyananzelela thina ukuthi abamabandla abafundisi ama-church bakhona kuzo zonke izigaba zethu lapha eZimbabwe.
Umfundisi uSeni Sibanda ngowenhlanganiso yeChristian Alliance ubexoxa lo ntukameli Nkomo weStudio 7. Ulejaha elaganyulwa inyoka ngolesine ngeviki epheleleyo eselilamalanga ayisithupha livele emgodini elupane. Isihlobo labomakhelwane bathi sokwehlule labo abacitsha umlilo abe-fire brigade abavela ewange lezinye indawo ezijiyeneyo abazame ukuthi bangene emgodini lo kuyakhipha isidumbu sikaSandile Mguni weMkarabule village kuward 12 eGomoza. Umnumzana Mphithizeli Khumalo, omunye walabo abahlala duzane lo muzi lapho uMguni afele khona, uthi akusaziwa ukuthi abantu benzeni ukwenzela ukukhipha isidumbu sakhe emgodini lo ongemva kwendlu yokupheka.
Bangena ngasemgodini ngelilanga basebe bonaze ukuthi kunenyoka phakathi, bathaka amanzi babilisa bathela bachiya iviki lonke, futhi basebe buya kwesibili sebecanti mhlawumbe inyoka siyafa. Bangena wathi wangena omunye waphuma wathi kayiboni, walandela omunye naye wathi kayiboni, omunye ma elandela wathi yena uyibonile phakathi emanzini ikodwa kathisisa. So futhi beve sebeluse umkhonto ukuthi mhlawumbe mayiphakathi bazayigwaza. So lo ugcina nalo uyomshona phakathi, wangena ke sephethe umkhonto bakuzwa segomela phakathi le, futhi bezwa intambutha ayisela muntu batsho njalo bona. Then kunaziyaba ukuthi ushithi umuntu usefile, ikureporta kwabebantwini.
Njengoba sokule viki akula bantu abazame ukuthi bamhlenge khonapho, kumbe ngithi bakhiphe isidumbu sakhe
ukumhlenge? Hayi, bazama sebebahle bafona nge-following day kwazabuya imota zivela eluphane mhlawumbe amapholisa kuhlele ukuthi wabuye ziye mhlawumbe sezivela koBulawayo. Namanje nje kulethe kulama fire brigade efome wonke, asabe imoto eziningi kuthi lamhlanje wokucina ukweza abantu basande. So uze kwabuya umlungu ikhiwa laba abenyoka ufikile mpela la wazama ukungena mhlawumbe ehamba abo 20 meters omgodi lo ngathi 49 meters. So uhamba ama 20 meters wathola ukuthi kaseneli umzimba wakhe uyunjani uyisibhudla. So ucine esarendethi kakungeneki phasi balahle intambo bathe sebesarendile. Manje wasekusele kungena izakhamuzi besesisukile kunesebeprepare ukuthi oyihlobo omunye ozinikele ukuthi angangena. Ngemva kwathi sesisukile izindaba esizitholayo ukuthi ingenile wahamba 46 meters ngakhanye ukuthi ube le oxygen le ebotshelwayo ukuba hambe ephefumula ngayo. Ngishithi kukhambe iphayiphi le-oxygen bantu sebeyasetiphandle mhlawumbe basazozama futhi yena kuthi umbonile into eliyakhanya kodwa-ke nesanga kuyamkhipha. So futhi basalindilala la kusasa bengeyifayimali lokucika laba sebekwenza seyizakamuzi kuphela.
Singathi kuyaziwa yini ukuthi inyoka bani yena le engabe imgamule?
Akukabile qelisa kahlehle ukuthi ngabe inyoka bani, inyoka ma yabonwa ngabantu iphakathi emgodini isemnyameni. So kungakabi lo muntu ongashiye lo osebenza lapho la eseyibonile ukuthi inyoka bani. Ungazibona uma beyi-describe hlambe kwabe bekhuluma nabelungu abazinyoka bona sebefanekisenye imunye wabotaanjalibizo bathi inyoka eyabe iwele, kodwa sizakwaziyo ukuthi inyoka eweleyo iyahlala esikhadini iyabe isidlala.
Kuza lunga yini?
Kunzima manje ukuchasisa ukuthi ma sekalithela sebehlulekile ukukhipha ngoba ifemili okuzalwa khona umfana bathi bafuna umfana ephandle. Even nalaba abanikazi bomuzi ngoba umgodi lo ungaphakathi ekhaya, awukhona ngaphandle egangeni, ungaphakathi ekhaya ngemva kwekhisi. Awusacaci kahle ukuthi kwathaba kugqitshelwa umgodi eyi-49 meters wona ungaphakathi ngemuva nje kwekhisi, kuzahlale kanjani?
Umnumzala Mphithizeli Khumalo isakamuzi seGomoza ubexoxa leStudio 7 eselupane. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuthi ibandla leZANU-PF lithi lifuna ukuba labalandeli abafika phose isigidi enkabazwe abalamaphepha ebandla leZANU-PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuya eMashonaland West ukuyabonga abantu abavotela ibandla leZANU-PF laye kukhetho lukamongameli olwenziwa ngoNcwabakazi lonyaka. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. Umnumzana Happy Mo Chitsiba owebandla le-MDC uthi uzaba lokulisana okumangalisayo uhulumende nxa ingabopha umnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla leli. Lokhu kwethulwe liphephandaba leNews Day. Iphephandaba leChronic libika njalo ukuthi umnumzana Mangaliso Ndlovu, umphathintambo wezamafektali, uthi uhulumende kasoze afake umthetho wokumisa ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kweleZimbabwe.
Ndaba wemutoko siyabuchayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebisemutoko senda lani basechipinge wabakuthwa ilezindawo ithuba lisesekhona iStudio 7 eye Voice of America imanyene labe media center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota uqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usile insuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. Hlanganyelane lathi ngolesithathu mhlaka 21 Lwezi kusukela ngo 6:30 kusiya ngo 8:30 ntambama eCrown Plaza Hotel eHarare. Lingakuthwa ileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Le iStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Yebo, manje ke sokuyisikhathi senu ukuthi phela likhulume lathi khonapha sizwe ukuthi lifisani njalo lokuthi libhekane lani endaweni ezijeneyo. Nxa ufisa ukuthi ukwenze konoko ke fitizela konoko ungazani ke kuthiwa record WhatsApp kwesithumela kunombolo ethi 0120246501318. So ke sesizadlala ke konoko okufisa ukuthi sikudlale khonapha emoyeni. Ake sizwe ukuthi lamhla abantu bathini.
Ngudeli Ndaba Ncube, ngisuka enkayi yesigabeni sakwesivalo ngaphansi kwenduna uSolomon Mahlaba. Mina ngasuka ekhaya ngesimo esomnotho esingazange sibe mnandi. Ngisuke ngo-2004 ngo-February ngibuya eBotswana. Ukuphila eBotswana kuyaphileka yekhona, kodwa sinezinkinga eziningi njengabantu beZimbabwe, ikakhulu endabeni yamaphepha okuhlala kuleli lizwe. Ayahlupha ukutholakala njalo ayadula ukwenziwa. Imali esiholayo thina njengabantu abasebenza kwethu incane kakhulu, ungeza ukwanelise ukukhipha imali engango almost like 5,000+, like 5,500 or 6,000 yokubhadala umuntu ongakwenzisa amaphepha lokuthi wenze. Ukwathi ke wena uhola imali lezi-2,000 ngenyanga. Yizi izinto ezinye ezibuhlungu kithi thina abantu ukuthi siphile, siyaphila yencane ngathi ngibe lenhlanhla ngathola umqhatshi wangiqhatsha wangenza lawo maphepha. Hayi, ngikuphileka ngono lwanxa nje imali yakho neyabingencane. Into ezinye singani yasibulala isimo esekhaya ukuthi kwathi abasafuni ma-bond notes, so sofuna ama-US dollars, so kuyamele siwathenge ngapha ngemali edulayo sihambise ekhaya. Ekhaya afike nawo aphelele emoyeni engasabi levalue ngenxa yokuthi ekhaya akulanto ethiwe i-straight iqondile. Ukathi ke bekungaba kuhle ma kungathiwa ekhaya kule mali eqondileyo, lathi khonokho esincane esingani sizama ukuthi sikubuthanise ngapha sesingahamba ekhaya sizama ukudala amathuba emsebenzi. Ngoba nginje mina bengingumuntu ebesebenza ekhampani yezicathulo i-footwear, ngiyakwazi ukuthunga. Lo nkosikazi wami ule certificate se-cutting and designing, like i-fashion designing. So konke lokho yinto eziphelele emoyeni ngoba ngapha senza imisebenzi nje yonke ongabe utholile. Sisebenze ezindlini, sisebenze ezingadini, sisebenze emapulazini. Kukathi-ke uyabunga u-technician, but ngapha sozathi usebenze ukwenza ukuthi uthole ukuphilisa abantwana. Besifisa ukuthi nje ngaye siyaphathisana ezweni lakithi lilunge lathi sikwazi ukuthi sibuyele siyekwakha la esakha khona, senze yonke into efaneleyo. Ngiyabonga.
Mina igama ngobukhosi Ndlovu ngilapha koBulawayo, okwamanje ngisendlini yayo iBulawayo. Inkinga thina esibhekane nayo napha eZimbabwe ukukhwela kwentengo yempahla ezifunekayo ezindlini lapha. Uyabona kunje nje sibhekane neholiday ebizayela ekhisimusi, kodwa-ke ubunzima esibhekana nabo ukukhwela kwentengo yempahla. Njengokwamanje i-Rand 2 kg yenza $8 okusho ukuthi-ke impilo iba nzima ithina ezizalwane zeZimbabwe. Masibhekane nokuthi masikila nje siyama extended family ukumele siwasupporte basemakhaya ukhangelele emuli ohleli ngayo lapha kobulawayo ngokunjalo kusuka kube nzima ngemali eholwayo ama-$300-$400 awasakwani aseneli ukuthi ethengele lapha imuli yakho lapho ebhadale renti bese uyakhangela nemuli esekhaya ngokunjalo siyakhala kuhulumende ukuthi uhulumende ngasikhangelele into ezinjalo kwesise lezimpahla ngokuba impilo isuka ibe nzima kakhulu okwamanje. Ngiyabonga kakhulu ngokuthola ngisayethu.
Igama lami ngumizezo ngela edinga. Ya, kathesi abantu bayalungiselela ukulima lokunye kodwa hheyi kunzima izulu langikhona kukhanya ukuthi ikhona yini kumbeka likho. Umuma omkhadi izinto zinzima ithele nzima ngebhondi leli imali asikwazi ukuthi sizaphila njani kuleli lise lethu. Ngiyabonga ukukhuluma emsakazweni e-Studio 7.
Siyabonga kakhulu ke lingene phela emsakazweni kunapha ke lijobhele elifuna ukusitshela khona. Siyabona ke kulo Ruben Muzaza uthi livuka njani Kips. Ngivukile kakhulu ke mfowethu. Nkululeko Nkosi la ukhona Musa Mazibuko la ukhona kuzobuya lo Thembi Inkomo. Siyabonga kakhulu ukuthi likhona kunapha Gift Mkosi la ukhona kuFacebook sikukhangele. Bonwell Dube la ukhona. So ke nxa ufisa ukuthi ukwenze khona kwesifisa ukuthi usithumezele khona. Uthumezele kunombolo 801-202-465-0318 ngi WhatsApp leyo. Siyabonga.
Samalame uEstasbamba emculeni ngibiza ngentombi yabelungu ngikhuma enkayi.
Ye okwamanje ke wathi sibone ke esijalo ukwenza xa sikuthi sikhangela ezemazweni amanye amalunga edala le Senate akubanda nama Democrats asephanyeke emthethwandaba udaba lokukhethwa kwamnumzana Matthew Whitaker ngumongameli Donald Trump ukuthi abambe isikhundla somtshutshisi omkhulu wakwele Melika. Kulabantu abacothoza ilizwe leTurkey besithi likhala ngokubulawa kwetatheli zindaba kodwa ke kube sokusithi lona ilizwe livalele intatheli zindaba seziningi. Yekwamanje wothi sizwe ke okuvela kwele Melika khonapha ke esithi Americana uhlelo lwethu esilwaziyo sonke. Ye uhlelo lwalamhlanje lapha sikhangela khona izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Melika. Silobaba lapha ecingweni wothi ngizothi silobani. Kunjani mfowethu?
Ngikona kutubele njani?
Ngiyaphila ibizo mbani?
Mina igama ngukholwani.
Isibongo ke mfowethu.
Isibongo ngundlovu.
Ndlovini, akutsho ukuthi eMelika lapha ufike nini?
Nelapha eMelika ngabuya lapha ngo-2008. Sakabi angizohlala ngoba ngasuka vele elizweni kungamanga kuhle so ngathi ngithola lokubuya lapha ngahle ngabuya ngobuso oqonda ukuzohlala.
Ye, nxa sesibona-ke impilo yeMelika lapho ungathi benjani?
Impilo yeMelika ukuyikhangela siqathanisa lempilo yasekhaya angingakayifananisi ngoba impilo yaseMelika ikhanya ngokuyikhangela kwami impilo eqondileyo impilo ephilekayo sini.
Yes, ngathi wena nxa usebenza sibili usebenza umsebenzi onjani wona?
Mina ngiyazisebenzela sibili lokhu ibhizinisi kwami nami lapho engizisebenza ngakho lapha eMelika.
Ye, uthengisa izwitsi, uthengisani, wenzani?
Mina ngile msebenzi wami engiwenzayo umsebenzi wokwezimota. Ukuthi njengoba kunje so xa ungabe uthenga imota mina umsebenzi wami ukuyithatha lapho ekhona ngiyisa lapho emele ekhona national.
So uyahamba sibili uma ngomude unendleleni lapha kume njani indlela zindle?
Hayi mgwaqo, hayi mgwaqo mihle kakhulu, hayi mgwaqo mihle kakhulu, hayi khona kakhulu kakhulu.
Ye, singathi ke ngakhona okokwenza kuyaphileka sibili.
Hayi ngalokho engikwenzayo sibili, hayi njengona ngisitsho ukuthi ngihlezi sibili angikaze ngibe lehlupho engingathi emsebenzini engiwenzayo ngingabe lesikhalazo, hayi konke kubhalansile.
Ye, singathi ule muli ume njani khonapha nxa sikhuluma-ke ngawe sibili uNdlovu?
No, ngoba sibe le muli sibili abantwana bangu-4.
Aha. So uthethe lo mama ukhona?
Uthethe lo mama ukhona.
Ye, so ke nxa sesingathi siphetheke ingxoxo yethu le lamhlanje ubona ngazathi nxa sukhangeleke okwenzakala eMelika kwezokhetho kambe kuhamba njani uyakuthakazelela indlela okuhamba ngayo
usitshe zokhetho lo wamongameli
iye umongameli lamasenator into ezinjalo ubona njani okwenzakala khona
uyabona ke ngingazikhangela zokhetho ngwele America ngendlela engibona ngayo mina ungakawukhangeli ngendlela zokuba ngazo ungangabikwazi ukuthi kulo khetho ngalo lusenzakala ngaphandle kodwa xa ungabe sibukhangela ngelo zokuba ngazo sulandelela lapho sinanzelela khona ukuthi kulo khetho lungabe lusenzakala ngaphandle ikanti-ke nxa ukukhangela ngokwasekhaya ngisho noma ungabe ungekho ngezombangazwe uzavele ubekwazi ukuthi kulo khetho lamhlazana noma kulo mbangazwe wombangazwe la uyabekwazi ukuthi kulo khetho lalaba abangase bembangazwe bagcina sebesibakwazi ngendaba zokhetho olabe lungaqondanangalelo abantu badubekile ekhaya kakhulu nxa sikuqathanisa ngendlela zokuthi okokuvota lokho hhayi kusafunakala sibili kube nama-reforms nxa kungabe kukhangelwa ngendlela e-America okuhamba ngayo
ye so ke nxa sikhuluma-ke nge-America ngokwayo imelika ukuthi ukhetho lwangkhona alulakho lokho kuthiwa kuyatshontshwa amavoti kumbe into ezinjalo abanye bavota ngenyawo abanye bavota ngezandla abanye ngamehlo akunjalo
ngabe kutshontshwa hhayi kodwa emehlweni abantu mina angikaze ngibone kusiba lokuthudu-thudu kokuthi kutshontshwa amavoti ngaleyo ndlela ngaphandle kokuthi nje nxa ngingatho phambilini nxa ungumntu wezimbangazwe nxa udlusa vele ukuthi ngitshontshele
awuboni ke Ndlovu sibonge kakhulu ungathina lokusasa mnumzana
ngiyabonga kakhulu la mntu ubelelangalihle
livunga njani mthokazi omuhle lamhla-ke sikhona ngale-ke kwele Botswana lapho sixoxa khona lesi zalo lesezimbabwe wothi sizwe ukuthi silobani sabona mama
yebo Dubeli njani
siyaphila kunjani mama khona ngapha
hhayi mina ngi-right
akusitshela ibizo lakho lesibongo
ngusikhathele Nyathi ngilapha eHaburoni eButswana
uyenzani khonapho-ke manyathi
lapha ngisebenza umsebenzi wezindlini dube obumeide esiwujwayele ngebala lokuthi maid house helper yiwo umsebenzi engiwenzayo lapha eButswana
usebenza ezindlini ezingaki
ngisebenza about 8 rooms house qalisa kusesemnyama sibili ngokota 2-5 ngiyetshayisa ngo-10 p m ebusuku
awuphumuli manyathi kunzima kangakanani khonokho
hayi vele awuphumuli uyavuka nje ngokota 2-5 uqalisa ulungisela abantwana besikolo nxa besiye esikolo wena uqalisa ukuklina indlu kodwa lapho nguwe lowo le mgani uyayazi la imisebenzi yendlini ayipheli uyabe lokhu uhamba laphana uthi uhamba laphana and umnikazi wendlwena akala stop uyabe lokhu ecomplaina kuphela umsebenza nzima dis
singathi kodwa kwebalinika yini imali khonapho manyathi
hayi imali akula lutho sibili ngoba imali mina engiyiphiwayo lapha tube i-1.3 yangikhona ngitshayisa ngomgqibelo ngitshayisa ngo-2 sometimes yabe ngikhona mphume emsebenzini ngo-2 ngesande futhi ngiyabuyela emsebenzini sometimes uthole imgani kumele lufike ugezise imgani ngesande ungaphakulelwanga lokudla kwabo kodwa imgani yabo uyayigezisa
kunzima lokho manyathi pho-ke singathi wena
kunzima kakhulu abantwana basebenza ngaphansi kwesimo esinzima kakhulu kulelihle
ye singathi okwakwenza sibili wagcina usenza umsebenzi onje kuyini wahamba esikolo kumba uzange uhambele esikolo
esikolo ngathi ngahamba thibe ngama ngo-grade 7 ngoba abazali bami babengala mali so ngathi siyafika ku-grade 7 indaba leyani yokuholiswa amabhuku lamapheni yayisivaliwe ezikolo zezimbabwe abazali bami bengasebenzi bake bathaywa kakhulu ngegugurawundi uba bavele wayengaphilanga wakuwathaywa kakhulu ngegugurawundi wakutho ukuthi impilo yakhe yagcina iphelela ku-99 umama laye wahamba 2003 laye wabesikhiya so kwade kwaba mnyama emuva laphandle
singathi-ke ulaba nawakho kumbule muli kume njani empilweni yakho
kunzima dube ngilaba nama ababili one oyinkazana one ongumfana labo bagcina bebona ukuthi ngcono besuke kuleliya ilizwe bayephila bese-South Africa yikho lapho abangani baphilaphila khona akulalutho lakho kunzima ngoba nje ngafika umnawami ekhala ngokuthi usebenzela 200 rand ngelanga 2000 ngenyanga ngaphe loda ngaphe gada ngaphe labantwana so kunzima mna ndo mntwana oyedwa
hhayi siyakuzwa manyathi silethemba lokuthi kuza kulungela empilweni uvalelisa abalaleli ma
ngiyabonga balaleli lonke elindlaleleyo ngisithi lani eke sizameni ukuthi next time shuwa nxa kubuya amavoti abantu beye bezame shuwa ingane iZANU-P F yasidlisa sometimes ngoba siye sileke ukusuka kiyo but siphila nzima kiyo athe sizamabhasi ebulala abantu ekhaya ngiyabonga
hayi siyabonga ungathinelwa kusasa amanyathi ye siyabonga kakhulu-ke umanyathi wothi siboleke esilakho lamhlanje kwezomculo sile intombi yabelungu nasike intombi I'm
Igama lami u-Esther Sibanda, emculweni ngibiza ngentombi yabelungu, ngiphuma eNkayi. Amaphasaphasa ngaphansi kwendlula uMadliwa, umculo ngicula umaskandi, umculo nje engikhule ngiwuthanda kakhulu, yikho ngakhetha ukuthi ngitshaye wona ngoba yendlela engikhule nje ngiwuthanda, besikhule nje siwumamela nje umculo kamaskandi. Akusibantu besilisa kuphela abawuculayo, ukhona umculo wamabhi abantu besifazana wona lo nje engitshayayo, umculo abantu umculo abesimame loyo bekha bongani zoma umkhulu wabesimama. So umkhulu vele kune ngikhule ngiwuthanda kakhulu, masengafisa ukuthi noma nje mangikhula ngiyithaye nje, ingakho nje ngicula manje masikambi. Ezidinyweni ngisebenze nenkunzi yehlathi ukhaya wamafika amahle. Ngikhula ngothando, ukuthi khona kunzima ukuthanda umuntu yena engakuthandi. Uthola ukuthi uyamthola umuntu, uzitshela ukuthi lo muntu lo sengimtholile mhlambe ukuthi mhlambe sakhe kade yena vele akathandi nje, akekho lapho nje nasenhliziyweni yakho, maybe nawe uzithandela nje abanye. Uthola ukuthi nje sithandana wedwa. Ngayibhala ngesimo nje, isimo nje nami ngabe ngisibona sisenzakala nje, ngayibhala nje ngesikhathi esincane nje apho ngisali. Nakhona le ingoma engi-introducer ngayo emculweni, njengoba nje kuyi-album yami yokuqala, ingoma yami nje lami yokuzazisa ukuthi sifile intombi yabelungu, intombi yakoJamela. Yena ayiphethe into eningi nje, kuzazisa nje ukuthi namhlanje ngifikile emsebenzini.
Siyawuza lapho umculo wetsha sibili okuzwayo, kodwa-ke phela isikhathi lapha nxa sisebenza siyaphela sibili, kodwa-ke siyayibonga intombi yabelungu beshaya khonapha-ke ezikamaskandi ungathina nokusasa mama. Sike singake hlukani ukuthi sikhangeleke silande kade sikhokhela namhlanje izindaba. Abamasonto okholo lwesikristu bathi balo mlando omkhulu abangawudlala ekulungiseni udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Kule jaha elaganyulwa inyoka eselamalanga ayisithupha livele emgodini eLupane. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje, asihlanganeni ntambama ngo-7:30 PM sikhuluma khona ngezesindebele phela. Olubanisa ngoGibbs Dube.